ya ngokubona kwami i-load shedding izohlala ikhona ngoba ngiwinda phela angithi amagesi asebenzisa amaningi kule njayelo ngoba kuyaba abantu sebelayite amagiza sebefake into eziningi ezidla umlilo wamagesi. So kutho ukuthi very even if sesibhadile amboni ukuthi kuzaba sustainable ngoba sebesi lokhu sifuna amagesi amaningi le mali yakhona ayikho.
Kuyini kahle kahle okungenziwa ukuthi udubo lolu lungaqhubeki lusiya phambili?
Ngiyabona i-problem esuka ukuthi ugovernment waqalisa kudala ukuthi elungisise udubo lo. Ngabe by now sesilamanye ama-generators amagesi amaningi ayingezelela ama-megawatts aproduciwayo ekarini. But kathesi iphesizulu lokukhulunywa yinokusakhumbula ukuthi bakwabale batoka goji enzwa ama-surveys kwalungiswa kwenziwa ngathi sokuqaliswa. Kodwa lapho ukufadalayo njengasaphumelelanga as long as singalungisanga amagesi amaningi singajeneratanga amaningi singakhanga lutho kuzawe kunokuhlupha ngoba okusincedayo kathi sike ukuthi umkhono muphazi ngabe kuthiwa amanda ama-industry wonke ayasebenzi ngabe sihlala vele singela mlilo wanele.
Lona ludubo bani oluwandise ukubhekwa ilabo abalamankampani amakhulu ngesikhathi lesi okuyaba kungela getsi khona ngesikhathi se-load shedding?
Angithi yabona kungaba le-load shedding abantu bayabebuyile emsebenzini and bengabuya emsebenzini kungela magesi ukuthi ukuthi bazitshela bengasebenzanga ukuthi babuyele ekhaya akuyeni as long as betshone besemsebenzini kubala ukuthi hayi ithikithi liyahamba kuthi ukuthi indleko zekampani ziyabe sezikhula kuthi production kumbe lokho kuphuma kulungiswa ekampanini kungela lutho. So kutho ukuthi ama-companies amaningi bayabe sebebhadala izisebenzi lezi ezivithwane ezikhona. So ikampani izaholisa izisebenzi ezingasebenzanga. Lokhu kwenza kube nendleko eziningi kuma-companies and kuyabisela emuva intuthuko ye-government kumbe ngoba i-government leyo ingasethola ama-taxes. So i-load shedding yasonto encane ingabulala umkhono omkhulu kakhulu Sterick.
Isikweletu esisizwayo esibolekwe nguhulumende ukuthi abhadale i-Eskom ese-$120 million ubona ungani sizaphathisa na ukuthi kungabi lo dubo lokusilela kwamagesi?
Uyabona ukuthi okuhluphayo yilokho kuthiwa ngesikhiwa kuthiwa Europe people to pay deed. Ungakweredi isikweredi siyabhadala esinye isikweredi udinge izikweredi ezinye futhi uyawuphonga ukuthi transfer nje isikweredi siyafake kwenye indawo siyabe singabhelanga ngoba kathesi kathesi siyabe singasela mali yokubhadala ngoba sibhadale isikweredi sezabhadala amagesi sawasebenzisayo kanti lawa-ke esifuna ukuwasebenzisa abe ngakabhadalwa so siyabe sesibhadala isikweredi sibe sesibhadala lamagesi esiwasebenzisayo isikweredi siyabe sisikreti esitsha. So amboni kusolve kulungisa anything kuyabe kungasolve lutho ngoba ugovernment yena fanele ibone ukuthi kuyazilungiselela amagesi awakhe akwani then sibhadale imali encane singasale silokhu sidinga imali sithathe imali elutshwane ekhona elizweni sihambisa phandle kwelizwe ngoba imali vele ayisekho phakathi kwelizwe.